kulezi zathu eziningi, kodwa okuyikho engingakubeka nje ngamafishane kungabi ne-confidence kumisebenzi yama-artist okwenziwa labo fanele besiyise umusic abantwini. Bonabo-ke ama-DJ ama-club langaphi ngaphi abakabi ne-confidence into kumusic yakoBulawayo. So ezong abantu abanjalo okuyibo kumele ukuthi befikise imusic ebantwini, bengayifikisi imusic leyana bepreferya kwezinye iyndawo. Kuza into enjalo uyayenza lo muntu akadezele ingoma eyithanda ecine layo ezasela kudaba layo, ngoba ngezwa ndawo kukhulunywa ngayo, ngezwa DJ ekhaya ngaze ngene kuyiphi iclub yayize. Kukhokhana kuyayenza ukuthi lo muntu akade ingoma eyi-appreciate ecine sebona ngani engeyini yedwa enithanda ingoma le sineyiyekele. Kukanjani uyabona ukuthi ingabona ababantu engibashoyo aba-DJ bengayitshaya kakhulu ingoma, iyangena ebantwini. Lo muntu noma kade beyithole ku-WhatsApp engahlangana la ikhala kwezinye iyndawo zokuzithokozisa, uhle la eyithande even more. Abantu abona ukuthi ngalona lulanhlupho lokuthi vina abantu nje abantu generally nje abantu okuyi-target audience music yesindebeleni layo ngani kayikabi le-confidence ukuthi ubaculi bayo. Abantu labo basesekakhona okwengisho ukuthi akayamukela, kodwa bephinde besesithi hayi, indaba ngingayizwa ngaphi ngaphi, indaba ngingakaze ngiyibone ukuthi nje besengani uyayidawuta. So inkonsisi inhlupho zakhona ziningi, lapha mbungu uyaqamba nje owuwodwa okubili kwakhona, kodwa kuningi okucontribute ekuthini ingoma zafuna gcine zingabanga zinkulu njengazabe.
Nxa sikhangela umnyaka wonalo, ungathi ngaphandle kwakho ngobani abanye abethule ingoma obona ungani azigcinanga zithola usekelo yilabo ama-DJ obatsho?
Iy'ngoma eziphuma ngapha emhlubulweni wangapha ziningi, seziziningi iy'ngoma eseziphume ngapha emhlubulweni wakithi, ngoba kuyabantu kulabafana njengegeng abafana bonabo abashayeza abasakhula o-Isaf, o-Kelvin, omzo sezeni ngabanye nje abafana abasakhula bakhiphile izingoma ezimnandi. Ngoba ngiyakhumbula umzozi mbozise ngibona ingoma yakho ikhiphe towards end of last year, kodwa ingoma yesengayibantule sikhangelele ukuthi ichove bise ingoma yakhethwa phawulimenemen kule ngoma othiwa ulimenemen ibimnandi, izona ezoza kulezinye suke kuthiwa igqomo ibithekeke kahle right layo wahlabela kuhle sini, kodwa sayibona ingayisathana ngendlela kade sikhangelele ngayo. Ngasayela even uhabarathi wakhipha ingoma isindla yenza lo madlela ayesisha khona umadlela lawo ingoma emnandi okuzwayo ebesiyikhangelele ukuthi ingafika sathatha. So lapha nje ngihamba ababili, kodwa baningi abathula bathi uLikhwa uLikhwa imbongi yena lokhipha i-albhamu emnandi, waqala wakhipha isindi wasekhipha i-albhamu emnandi kodwa akuyabona ukuthi iyaba ngani iyaphelela samwe uhamba kwayo abantu nayihambi kahle kahle ukuthi ijwaze bantu.
Manje la kusasa libona njani kwezomculo eZimbabwe, ikakhulu nxa sikhangele bona labo abahlabeleli abavela esigabeni semathepheleleni kwaBulawayo khona ngapho, ubona kungani kuzaba kulo mehluko na?
Lapha kusele kunzima, angifuna ukuhamba amanga sibe ukuthi ngithi ngoba as long ama-attitude wona lawo ama-stakeholders engatshintshanga, as long kungatshintshanga khonapho kundlela ukuba le-confidence kumusic wama-artist, or as long abantu bengena-confidence kumusic ama-artist wabo, kuzahlala nje isenario naleyo ukuthi ama-artist azabe khipha izingoma ezimnandi zingafiki ebantwini, abantu bengabizazi, ezinye kube leziyana ukuthi bayaphoma ukuzizwa jego kodwa zingajovi ziyekhatshana. As long umumo wakhona kungazange kutshintshimentalithi ebantwini naleyo ukuthi hhayi, latha wethu ama-local artist asekha izingoma ezimnandi. Ama-artist singabasolo DJ ukuthi ngabahayi sakusa ngapho, kodwa layo uzathola ukuthi labantu yazoziprojecta i-image yakhe njengo-DJ kumbe ngu-radio presenter kumbe ngu-TV presenter, ukuthi amavidiyo uzabe laye evikela i-reputation yakhe, ngoba uyabe bona ukuthi abantu laba ngingachaka kukhulu ingoma lezo zabo abantu bazakomplaina bekudidelwa niyabhowa the next thing ngasatholi imisebenzi ngasahaywa ndawo ngoba sekuduma ukuthi uyabhowa.
Thank you.